Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 18 kuNtulikazi 2019 nguNtungamile Nkomo kweze kuseni namuhla amakhansila eMDC kobulawayo aza kuya eHarare namuhla ukuyachasisela inkokheli yalelibandla ngenxabangxoza eqhamuke phezu kokuxotshwa kukamabhalane kamansipala ngomsekeli kameya umnumzana Dinashe Kambarami. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane eziphatheke kuhlelo lokutshengisela eLondon ngeviki edluleyo zithi izihlobo zazo ekhaya sezijona zethuselwa iZanu PF. Sonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhansila eMDC kobulawayo aza kuya eHarare namuhla ngemva kokubizwa libandla lawo ukuthi azechasisa ngenxabangxoza eqhamuke kuleli dolobho ngeviki edluleyo lapho umsekeli kameya umnumzana Dinashe Kambarami axotshe khona umabhalane wekhansili umnumzana Christopher Dube umsebenzi. Ngakwelinye icele iqula elithunywe nguhulumende ukuyacubungula lolu daba lifika namuhla kobulawayo. UKambarami loKansila Silas Chikora babotshwa phezu kwalolu daba bamiswa emthethwandaba besetheswa icala lokutshaya uDube njalo bakhululwa ngesibambiso sebail. Abanye ababikwa baphatheka ekuhlukuluzeni uDube ngoKansila Felix Maka, uClayton Zana, Tawanda Ruziwe, Pilot Moyo, Lilian Mlilo, Batirai Dube lo Frank Jabangwe. UDube yena sebuyelile emsebenzini ngemva kokungenela kweMDC lanxa uKambarami ebikwa ebelokhu esala lezihluthunelo zehofisi yakhe. Umnumzana Kambarami umiswe njalo emthethwandaba kuliviki kudaba olukhwezwe inhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration. Yona ethi wayengamelanga abe ngukansila ngoba wake wafunyanwa elecala lokuntshontsha wagwetshwa. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo United Residents Association umnumzana Winos Dube uthi yibo ababize iqula likahulumende elifika kobulawayo namuhla ukuthi lizoxazulula ingxabangxoza ekukhansile.
Asivumelane lakho ukusiya kusola njalo kuyasinyangisa kakhulukazi. Into yokuqala kuthe nxa kuqalisa ukwenzakala thina njengehlanganiso yebulawayo United Residents Association sigijime sabhalela abaphethe ezombuso waleli lizwe sibhalele uminista we-state samtshela ukuthi nakho okwenzakala kobulawayo kwi-Joan what happy ngakho sicela kuthathe i-action. Masinyazana uminista we-state wagijima watshela uminista we-local government engutshela ukuthi kuthe kusenzakala ngolesine ngolesihlanu uminista we-local government ubesebuyile ngoba besesibhalele sathina kangenele sibona ukuthi kwenzakalani sihlaba umkhosi kanjeyana kanye sithi thina zimpisi esezijikele esigodlweni samakhosi xa impisi sezisezwa njalo abantu kasisukume sihlokome sizikhubhele ezimpisi ngoba kazifanele ukuba khona phakathi kwabantu nxa sezisenza ukuganga okunjengalokho.
Njengoba kodwa abavotelwa bonke labana nithemba kuzaba nzima ukuthi bengaphongukuphuma nje.
Yebo ye bavotelwa kungaba nzima kodwa ngile themba ngile qiniso ukuthi abantu bakule indawo abantu bakithi kuregion yethu yiso isikhathi kathesi nxa befuna ukukhuluma iqiniso befuna ukubona baza kufunda ukukwazi ukuthi bona nxa sifaka abakhokheli kasifake nini abantu esibaziyo ngemisebenzi yabo abantu esibaziyo ngezigaba zokuthi umuntu uvela ngaphi. Iqiniso likhona esintwini inja yonke idobha ithambo nxa ingalidobha ithambo ikhumbula kwabo kayikho injengadobha ithambo lapho ikhumbula ukuthi iyelise ngale ngasemzini. So lata abantu bakule region dasikwazini ukuthi ngasifaka abakhokhela sifake nabakhokhela bangabantu bethu abazaba lothando lokusebenzela ukuthuthukisa isigodlo umbe iregion yethu.
Ngalokho ngabe usitsho abantu abadabuka eMathebeleland kumbe uthi ingqengo bani?
Ngabukhekelezwa umuntu odabuka endaweni ngoba nginje mina ngivele ngidabuka eMathebeleland angaze ake ngisukume lapha ngithi ngifuna ukuya eBindura ngithi ngifuna ukuyathungamela eBindura. Abantu beBindura fanele bahlonitshwe bale mvelo yabo bale zisekelo zabo ukuthi bahlezi ngayiphi indlela. Umuntu umuntu kamele ukukhokhelela endaweni lapha avele azi khona umdabu wakhona ekwazi lokuthi usekelani ngeqiniso efuna ukuthuthukisa indawo.
Siyabona njalo ukuthi la kubandla lezanu PF kuya kube lengxabano lakho oyenketha beChavi. Ungathini ngamabandla lawo omabili edolobheni lakobulawayo?
Izifiso zezakhamizi azigcwaliseki ngenxa yakhonokho ukuthi kufumaniseke kungalakuhlonitshwa kwezindawo ngezindawo ngoba sithi thina kulamasiko aligugu lendawo ngendawo ufanele kuhlonitshwe. Kuqakathekile ukubana amabandla azombuso akunazelele lokhu njalo nxabe kunazelela kungaze kwathathwa njengokuthi abantu sebesenza ukuthi bakhuluma ngezokubandlululana kumbe ngendimi kumbe ngani ngani. Iqiniso liqiniso ofanele lime ukuthi xa sikhuluma ngendawo ethize asikhangeleni ukuthi kade bavele ngobani abakhona sibanikeni ithuba. Abanye sifikileyo kulezo zindawo kasibalandeleni ngemuva kuze kusebenzeke kube kuhle sihloniphe izindawo. Engani kuyathiwo laba embhalo yamabhayibhili baze bathi fika eRoma ungafika eRoma yenza beRoma abanjani abakwenzayo. Hayi konke ufike sokuhamba phambi kwabo.
Umnumzana Winos Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ezaphatheka uhlelo lokutshengisela eLondon ngeviki edluleyo lapho okwaphosa kwatshaywa khona umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Umnumzana Sibusiso Moyo zithi izihlobo zazo ekhaya sezisethuselwa ngabasekeli bezanu-PF njalo sezihlalela evalweni. Umoyo yena oyehamba lezinye iziphathamandla ezigoqela umabhalane ogantsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana bahlaselwa ngababetshengisela laba babathela ngamanzi njalo kwaba lokutshayana. Ukutshengisela lokhu kwakuqoqwe izinhlanganiso ezitshiyeneyo zibambene lebandla le-MDC. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga lenye yalezinhlanganiso iRestoration of Human Rights Zimbabwe umnumzana Panyika Karimanzira.
Ye kuliqiniso kuthiwa khona vele uhulumende weZimbabwe ukhanya eselanda abanye bangikhona ukuthi abahlunguluze ngendaba yokuthi izihlobo zabo zazitshengisela lapha e-United Kingdom. Thina esesikwenza kathesi ukuthi khona sisazise izihlobo zalaba abantu bonke ababetshengisele ukuthi bahlale benanzelele njengoba kuvele kuyinto engayenzakala ukuthi khona uhulumende waseZimbabwe athumele abantu kuyabahlunguluza.
Kanti vele khona kwahamba njani ukuthi kuze kuphose ukutshaywa umphathintambo lezinye iziphathamandla zikahulumende?
Okwayenzakalayo yikuthi izizalwane zaseZimbabwe zaxoxa ukuyatshengisela e-Chatham House e-London lapho okwakulo kulo minister kulama-minista aweZimbabwe amabili lamanye ama-officials aweZimbabwe government okubalisela khona uSibusiso Moyo lo-Nick Mangwana. Abantu laba babebuye lapha e-United Kingdom ukuzokhuluma lohulumende we-United Kingdom ezomtshela ukuthi khona into sezilungile eZimbabwe Zimbabwe becela labo uncedo ukuthi bayake iZimbabwe. So thina sahamba ukuyajengisela ukuthi sitshele umhlaba wonke, sitshele lohulumende weBritain ukuthi abantu laba babuye lapha ukuzoqamba amanga, ngoba into esiyaziyo ukuthi izinto azikachintshi eZimbabwe. Masikhuluma iqiniso singathi lokho zisiba worse ukwedlula ngesikhathi sikamngabe. So thina sasinjonge ukuthi sitshele umhlaba wonke ukuthi khona hayi amadoda lawa babuye lapha ukuzoqamba amanga, into yonke abayikhulumayo lapha ngamanga ngoba iZimbabwe akulunganga. So ama-demonstrators amelele abantu laba ukuthi baqede umhlangano wabo baphume. Bathi sebephuma ke lapha abantu baqalisa ukuhlabelela bejengisela bexoxoza ama-ministers lawa aweZimbabwe. Omunye walaba owayengani ngu-bodyguard kumbe ngubani wehulumeni weZimbabwe waqalisa ukuthaya omunye umama owayengomunye wabantu ababejengisela. Then kulapho kwaqalisela khona umsindo.
Sizwa kuthiwa yena lo uwachaywayo wasa udaba lwakhe emapholiseni akwelebhilitane.
Yeah, liqiniso nalelo. Yena lo umama owachayayo owayejengisela sowafaki indaba yakhe emapholiseni.
Kodwa abaningi bathi umfanekiso kamabonakude ividiyo ekhona itshengisa ukubana abatshengiselayo yibo ababelodlakela.
Iqiniso nalelo, but umfanekiso lo uqalisela phakathi kwendaba. Indaba yayivele siqalisile, yayivelisile isikhathi vele abantu bejengisela. So umuntu lo okakhulumende lo wayesetshaye umama lo kudala yiko kwavusa umsindo. So umfanekiso lo usetshengisa lapho indawo lapho khona sokungani sokutshaya ubaba lowana, but nguye wayeqalile ubaba lowana.
Umnumzana Panyika Karimanzira ngowenhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi umdlali wenguqu uShinkika Wondera sedonsele owake waba ngumkakhe unkosikazi Mary Chiwenga enkantolo esithi kumele amhlawule amadola aphose angene kusigidi samadola eMelika ngoba esithi waquma umtshato wabo esebenzisa amaphepha amanga. UMary Chiwenga sengunkosikazi kaConstantino Chiwenga, umsekeli kamongameli welizwe. Iphephandaba leChronicle lona lithi uhulumende uzahlangana lenkokheli yezisebenzi zakhe namuhla bekhulumisana ngodaba lweholo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela lonke basakazi, ngikhuluma lo Khoza. Ngizokazisa ukungani elifike kahle ngodaba lolu olwenzeka kuDube lolu wamhlukumezile. Kahle kahle abantu laba sekumele bayeke umkhuba wokuthi mangabe befika endaweni bethola abantu besebenza bafika bebaxosha. Sekufanele ukuthi lathi ke siphathwe njengabantu, kumele kusukunywe, simele lathi lungelo lethu. Bengafika endaweni beqala ukuhlukumeza abantu, bengafika endaweni bethola abantu besebenza bafike bebaxosha emsebenzini yabo. Kunje nje khona kusamele kulungiswe into eziningi, kumele kulungiswe lasezikolweni, yibo kuphela bafuna ukufundisa abantwana into engazwakaliyo. So asikuthi kuliwa labo, kuliwa le system yale khona ukuthi kuzama ukulungisa leyo nto. Bebe sebesiya le mama face, kumele kuqedwe lapho kulungiswe yonke into le ukuze lathi sihlonipheke. Kulungiswe le ma languages lapha lokhu zini kuma passport lawa. Lathi siyakwazi ukuzibhalela. Abasinike ithuba siqondisile zonke lezo zinto ezifana nalizo. Hayi khona ukuthi bona bebe yiba basibhalelayo. Yonke into bafuna ukuthi bebe yiba bayiphathayo. Yabona? Ukambarani lo waphambanisa kakhulu. Kodwa ke kukunye sizambonga ngoba usihlanganiphisile. Niyosenze sasukuma sesilinde esona isinqumo senkantolo ukuthi siyothini. Uma kunganjalo vele akulanto eyalunga, uma inkantolo la yathatha ifavor ithatha uhlangothi lwakho ukambarani wabo lo. Niyabonga basakazi.
Basakazi baka Studio 7 Ngiyathaba lami namhlanje ukuthi ngithola ithuba lokuthi ngikhulume lani basakazi. Hayi, mina ngisesigabeni seKabela Village, abantu kaSobhuku Skende Ncube. Hayi, uhlupho sibhekane lalo. Siyalubona ngikhuluma kanje nje namhlanje. Bekuholiswa amabele osikhulile sithe sisitula bathutsha abantu bezanu PF indlela abenza ngayo hayi bakithi sesithwele nzima thina abantu bezimbabwe sisakwalo ukuthi singaphephela ngayo baduhisa abantu ngento ezincane esokusitha abanye ababengelambono uze sebekhole ukuthi hayi badala sizazinika ukudla bekhangelela ukuthi nje kathesi singabantu esiya kumavoti mhlaka 3 August aka-MP sebegijima abasalali sebehamba up and down besithe ebantwini bazabe nika amabele angasoze bebavoti angasoze belokhu ze bebalandele emhlanganweni yabo babancitha amabele ngalokho sesikhathele asikwazi ukuthi ngoba uNkulunkulu angangenela hayi lami ngiyabonga.
Yabonga izindaba zenu ezinhle kangaka elisitshela zona imihla ngamalanga liqhubekelani phambili silufisela uthando ukuthi libe lothando leyo sineke sokunikezela liqhubekisela phambili ngokwazisa ngezindaba zekhaya.
Linjani khona ngapha kustudio 7? Hayi, thina ngapha sibona uhlupho kuphela ngumphandi lo okhulumayo kaMpofu. Hey, ngapha sithwele nzima abantu benkosi. Intula zilungi, sizama ukuthi sithi sibambe ngapha sibambe siyekele kodwa hayi vele kakulungi lutho. Ilizwe libalekelwa iziphofu, abakhona abakubuni. Kodwa ke hayi sivele sabona udaba lwabo. Silulandelela udaba lwemali inikezwa amasosha. Usobala ukuthi ilizwe lakithi selibuswa ngamasosha. So ma ilizwe libuswa ngamasosha akukho okungalunga ngoba amasosha akazange abe lozwelo angaphansi kocindizelo lwekhomandi. So ke angazi kwazi uNkulunkulu lathi abantu sokumele sizibonele ukuthi siphila njani. Abantu bakithi bahlupheka bagcwele umhlaba wonke jikelele ngendaba yezanu izanu izanu. Shua imbuso ebekwe uNkulunkulu kayidiliki kodwa ke ongabekwanga uNkulunkulu ya. Ngibona isandla sesibhala emdulini. Isandla siyabhala ukuthi amalanga la abali. Asazi, sihluphekile bantu benkosi.
Sarwandani sarwandani dlube sithandekayo ukhuluma lami lapho uBhethi la. Hayi ngikhuluma ngesimo sekhaya kuzima apha njengathi nje siyahlupheka sisemazweni lapha abantu basithatha njengenyamazana. Eyi ilizwe lakithi lalo ayike lizama ukulunga lathi sike siphindele ekhaya sibili. Eyi abantu phela basasibone njengabantu nje ukuthi sesigcwele indawo le yonke nje.
Tiyosefeni ngikinjani ngikhuluma lo-J Moyo njalo. Yee ngikhuluma nje namhlanje ijukela lakhona hey liqongile $40 kwesinye isitudio $35 2kg yechuke ngama price anjani wona la kunzima kuleli lizwe kubuhlungu empilweni. Hawu Studio 7 siyabonga kwantu kamili Nkomo bonke nje bonke basakazi abahle ukukhipha imbiko emihle leli lizwe angazi ukuthi lizwe nje ubuso ngabantu abanjani. Phethe kuyakhulunywa kodwa kulungiswa lutho ngitsho. Hambe kuzolunga nini lokhu esikubonayo? Hambe kuzalunga. Asisakwazi sesiphongukuphilela emnyameni. Izinto zizima zibambeki. Hambe ichukela le 35 elisinye isitolo $40 from 20 to 40 kuyini khonokho? Kunzima emhlabeni. Hayi sithwele nzima. Hayi basakazi abahle. Siyabonga ngabe uhulumeni kakehla kazobona khona okwenzakalayo lapha emakhaya la ukuthi lona kambe leli thuka livelela ngaphi khona ngapha e-America kumbe kodwa silibona ithukela leli lizwe eZimbabwe kwaphi i-Chirits izinto zakhona impuphu kazithengeki i-20 kg $50 ezinye zithi 47 kambe imali yakhona siyayithathanga. Kuzima hawu ngizwela ogogo bethu lami nginje ngithwele nzima ngile muli about 5 abantwana abayesikolweni khonapho ngikhole kwi-$80 okwepentshini hambe ngithengani ngakho khonokho njalo kubuya-ke ekhokheji ekhokheji yangkhona iyadosa akuqeda kali izinto zangkhona sisebenzela yona.
ndlebe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Igqwetha likadokotela wakwele Pakistan owancedisa elemelika ukuthungatha Osama bin Laden lithi udokotela lo uthwele nzima entolongweni njalo kaphathwanga kuhle. Udokotela lo wabotshwa ngemva kokuvela ukuthi nguye owancedisa ibutho lemelika ekutholeni uBin Laden. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi amazwe omhlaba kumele abambisane ekulwisaneni lo mkhuhlane we-Ebola oqhubeka ubulala abantu kwele DRC. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili eMelika, idale lePhalamende kulelilizwe leCongress izolo livimbe inyathelo elithethwe ngelinye ilunga elokuzama ukuxotsha uMongameli Donald Trump esikhundleni ngemva kokuthuka amalunga eCongress amane awesifazana njalo angabantu abansundu. Esithi kumele abuyele emazweni awo nxa engakuthakazeleli okwenzakalayo eMelika. Umkhokeli webandla lamademokrats eCongress unkosikazi Nancy Pelosi uthi endaweni yokuthi baqhubeke bedlephana lomongameli Trump, kulo msebenzi omkhulu wokuthuthukisa impilo kaZulu abamele bawenze njengebandla eliphikisayo. Ngolwesibili idale leCongress livotile njalo lavumelana ukuthi amazwi kaTrump agcwele inzondo njalo akhuthaza ukukhethana ngemihlobo. UGibbs Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
UTrump uthi abanye laba bazonda ilizwe le-Israyeli njalo basekela amalecatha awe-Al-Qaeda lokunye ungahambelani labantu beMelika. Ugcizelele esithi nxa bengathakazeleli akwenzayo kwele Melika kumele babuyele emazweni abo. Loba nje abathathu bezalwa eMelika kuthi-ke u-Omar wabuya elizweni leli esesengumntwana. Ulamalunga amane akubandla lama-Republicans asekele isinqumo esithethwe lidale le-House of Representatives. Amalunga amaningi ayibandla lama-Republicans kawavotelanga isinqumo lesi. Unkosikazi Pelosi ukubeke sobala kungakavotwa ukuthi uTrump wethula umbiko olenkitabejabi.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting, and these comments are racist.
Kubi kakhulu okwethulwe yi-White House. Kuyayangisa kakhulu. Umbiko lo ulenkitabejabi. Kuyamangalisa ukuthi uTrump uqhubekela phambili ezama ukuzivikela.
How shameful to hear him continue to defend those offensive words.
Uphinde wathi akumelanga amazwi kaTrump akhulunywe kule Melika.
There is no place anywhere for the president's words, which are not only divisive but dangerous.
Akulandawo okumele kukhulunywe okwethulwe ngumongameli. Kwehlukanisa abantu njalo kulakho ukuxabanisa uZulu. Kwenza ukuthi kuzondwe abantu abatha kule Melika. Labantu abamnyama labanye.
And have legitimized and increased fear and hatred of new Americans and people of color.
Kodwa ke abamele ibandla lama-Republicans abanjengomnumzana Kevin McCarthy bathi kuyayangisa okwenziwe libandla lama-Democrats elephule imithetho lisenzela ukuthatha isinqumo sokucothoza amazwi kaTrump.
It is a sad day for this house, the people's house. Our rules of order and decency were broken today.
Namhla lusuku oludanisayo edaleleli, kwephulwe yonke imithetho namhla. Idaleleli livotele ukwephulwa kwemithetho lapha.
And worse, the House just voted to condone this violation of decorum.
Amalunga ebandla lama-Democrats athethiswe nguTrump athi ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Dabanginare, ingcwethi kwezombusazwe othi akumangalisi okwethulwe nguTrump.
Indaba ezahlupha abantu besiya kuma-elections aka-2020. So so ama candidates wonke ahlanganiswe umongameli abantu babe khangele ngamandla bebona ukuthi bakhuluma njani njalo badlelana njani labantu abavela emihlobo emithiyeneyo.
UTambo utshele intatheli izindaba namuhla ukuthi bangenza abakufunayo abane laba athe kumele baphume baphele kule Melika nxa bengathakazeleli akwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube.
Kwezemidlalo, iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqhaga lizanqikilana nale Malawi namuhla. Linganqoba iqembu leZimbabwe liyabese lisesimeni esihle sokuqeda lomncintiswano lingelinye lamaqembu ayisithupha ahamba phambili. Ngabalivuka njani kumagumbi omane omhlaba lapho lingaba likhona siyazi phela bakhona abanenge UK, US, Canada, China, South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, Mozambique. Siyahlanganake lihlanganiswa ngumsakazo wenu, umsakazo weStudio 7. Siyalibonga uxhaso lwenu kanye la ku Facebook. Siyabona kulo team Hlabangana uthi wena amavuko, Hlamelo Ngwenya uthi wena good morning Studio 7 VOA News. Themba Nzima uthi wena baba Nkomo uvuka njani ekuseni? Hayi sivukile nzima singabuza wena. Ngqobza kwalakwala uthi wena qiniso elimsulwa lelo thina sikaze siye ARR siyofuna umsebenzi. Kumbulani Ncube utwena mamwavuka vieni bankomo hayi sivukile tomuka Ncube kulobani njalo Gladys Dube utwena linjani ku Studio 7 siyaphila Mthembo singabuza wena uyaqhubeka utwena Woza Jesu uzosindisa isizwe seZimbabwe. Uzoba lobanike laphana ubheka nathi Brian Collins uthi wena iWhatsApp number siyayicela nasi ke lapha Collins iWhatsApp number yethu ithi 001 202 465 0318. Halidala idlozi lomculo Jayza majaha wotwa maravini esigqibela ke uhlelo ngengoma yakhe ethi litshe likantunjambila. Siziphetheke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Ama kansila MDC kobulawayo azakuya eHarare namuhla uyachasisela inkokheli yabantu lawo ngenxa banxoza iqhamuke phezulu kokuxotsha kukamabhalane kamasipala ngomsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Bhilithane esiphatheke kuhlelo lokutshengisela eLondon ngeviki edlule zithi izihlobo zazo ekhaya sezitshona zisethuselwa ngabasekeli bezanu PF. Ayike kwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven. Mina lani asidibaneni ngeviki ezayo ngolwesibili. Okwami kulivikiso kwanelo livalelisayo. Montunga milinko, mom.